sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuZibandlela 2020. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ingcwethi kwezempilakahle zigcizelela ukuthi abantu beqhubeke belandela iziqondiso zokwenqabela i-coronavirus ngesikhathi inani labatholakala belegcikwane leli liqonga.
Sesikungene i-second wave sokungama-COVID after COVID. Ama-mortuaries are flooded awe-government. Imizimba igcwele. Laba bantu abayiwo abashiywe isihlobo abasenawo amandla, abasenawo ama-resources ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Sokushona abantu 3, 4, 5, 6 ngamndeni munye sezi-COVID iqalile.
Amankampani emingcwabo asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule-South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlelo zama-burial society kumbe ezama-funeral policy. Kuyanyakazela abezomvikela esigodlweni seMelika eWashington DC ngesikhathi kulungiselelwa ukugcotshwa kukaMnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats ukuba ngumongameli omutsha walelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abadlula amakhulu amathathu 322 batholakale bele-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Okukhweze inani lasebehlolwe batholakala belegcikwane leli kunkulungwane phose ezingamashumi amathathu 27,203. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyaka enye. Abakhulelwe ngumkhuhlane we-coronavirus babengamashumi amathathu 30 izolo kuphela. Abakhuphule inani lasebebulewe ileli gcikwane baba ngamakhulu edlula ayisikhombisa e-713. Ukuthi abake balaliswa yilesi sifo basila sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasithupha 16,512. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million, yabulala inkulungwane ezingamashumi phose athobaninwembili 78,911. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilikhulu 95.1 million abatholakale belegcikwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili i-2.1 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi phose ezifika amashumi amabili lane 23.9 million yabulala inkulungwane eziphose zifika amakhulu amane 397,611. Ngesikhathi igcikwane leli limemetheka eZimbabwe lemhlabeni jikelele, iningi labantu libikwa lilokhu liphithizela emadolobheni kanye lemalokitshini lingalandeli iziqondiso ze-lockdown ezokunqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Ingcwethi kwezempilakahle zigcizelela ukuthi abantu beqhubeke belandela iziqondiso zokwenqabela i-coronavirus ezibalisa ukuvala ubuso ngamamaski, ukugeza izandla kumbe ukuzigcoba ngamafutha ama-sanitizer sikhathi sonke lokungasondelelani. Kodwa iningi labantu lithi kufanele liziphandele kulokuhlala ezindlini kungela kudla kanye lamanzi okunatha. UMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi bakhuthaza izakhamizi ukuthi zilandele lezi iziqondiso.
Abantu babonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni, kulokuphithizela okuthize sibili ngoba emalangeni adlulileyo baze bagcina bethelwa ngamanzi ngamapholisa. Ngothi kontu kuphela esidikidikini, kodwa-ke lanxa uhambe emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlalanga phansi. Ngibonanga zanto abantu balo mnakano wokuthi ukuze umuntu athole i-COVID kumele abefike edolobheni kuphela, bengamnanzeleli ukuthi lakhona apha emalokitshini ngalokhu siphithizela sivakatshana ezindlini siyalelale igcikwane lebelokhu lisabalala, ngoba siyakwazi ukuthi siphuma kwisikhathi sekhefu lapho kade sivakatshelwe khona izihlobo ezivele emazweni atshiyetshiyeneyo. So ngokunjalo-ke nxa kuyukuthi umuntu lapha yena aphuma khona igcikwane lelo latheleka kulowo muzi, uzafica ukuthi ngabantu bebobaywa besalelali abantu-ke bazagcina bethelana igcikwane leli, ivariant entsha leyingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. so ngokunjalo esikunanzela ukuthi yebo yebo qinisekile sibili ukuthi abantu abahlalanga phansi bayaphithizela abanye ngabayezibholaneni abanye ngabavakatshena amawonje abanye bala kungamaphatha abakwenza ezindlini okuncane khonokho okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa ngohulumente lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli?
Abantu kabahlale phansi, igciwane kalihambi, kuhamba bona abantu. Nxa lokhu beyaluzela besiyalelali ngoba lingangena egumeni. Okwenzakalayo kathesi ukuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele, mbe bayakubuyela ngekhaya, uye-isolate ngekhaya. Khonokhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane, uye-isolate ungaphi, usebenzisa i-toilet yiphi, uvele uphekelwa ngaphi. So okuqakathekile ukuthi senqabile ukuthi igciwane leli silithole. Ngakho sibuya-ke uhulumende, kuyisifundo esikhulu sonaso kuhulumende ukuthi ilizwe liguqe ngamadolo linje, kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini ngenxa yokuthi abantu izisu zikhalumoya. So nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni. Nxa kuwukuthi ngabe kuthiwa-ke kulilizwe esingathi thina kalintengantengo kwezomnotho, uhulumende bekumele-ke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini ukuze abantu bahlale phansi bangayobayobi, ngoba abantu ozabayobayoba yikuthi badinga ukudla. Ngokunjalo-ke futhi abantu bayazithandela ekuzweni leli, siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi, khonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu. Njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyelwe ukuhamba, ngoba kakuncedi ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart. Wayelithi kuzuphi khonaphaa ngabantu behlezi bayevelele ngama-centimeters apart, khonokhana kasiyomzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende. Uhulumende katshengise ngezenzo asenzela ngemzekeliso. Njalo siyakhuthaza ukuthi i-Ministry of Finance kumbe singalela abakhangela ngezezimali babe becabanga ukuthi umkhuhlane lo kungenzakala uhlale lapho kwesikhathi eside, abantu bayelokhu begula besifa, kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini. Ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedizale njani behlele ezindlini.
Lo mnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxelaye ekoBulawayo.
I-Studio 7 ecakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsai Mahere uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso se-bail ngumthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje. Kodwa uxwayiswe ukuba ahlale kukheli alikhe idale, anikeze incwadi yakhe yokuhambisa i-passport njalo ayezivika emapholiseni kanye ngeviki ngolwesihlanu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mahere wethesa icala lokuloba amanga enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter ngodaba lokuthi kulepholisa elishaye usane lwafa lusemntwane kanina, okuyinto elandelwa ngamapholisa esithi ngamanga. Umantshi uTrinos Hutahwashe uthe uMahere kakumelanga akhulumisane labafakazi ukugucela unina usane uNkosazana Rebecca Mfariri okungaphazamisa ubufakazi bukahulumende kudaba lolu. Umantshi uTahwashe uthe uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi bokuvimba uMahere ukutholisa ithuba lokubhadala ibheli, ngakho-ke akabone lakho ukubaleka xa engaphiwa leyo mvumo. Uthe uMahere kazange anikeze amapholisa umsebenzi onzima kangako ngesikhathi bemdinga, ngoba wahamba yedwa emapholiseni okuveza ukuba kasoze abaleke. UMahere uyalilandela leli cala esithi ukubhodisa akwenza ividiyo yepholisa libuthanele ngabantu besithi umntwana lo wayesebhubhile kakulani lokuqamba amanga okusemthethweni o-Criminal Law Codification Act. Omeka amalungelo oluntu umnumzana Pride Mkono uthe ukuphiwa kukaMahere imvumo yokuhlawula ibheli kuveza sobala ukuba icala alethesayo kalithusi kangako.
Ukuphiwa kwebheili kwesikhulumeni senhlanganiso ye-MDC Alliance uFatsai Mahere kutshengisela nje ukuthi i-state ifuna nje ukuthi-ke ithatha abantu bafake emajele kodwa ingelayo indaba elohlonzi ebengayifaka phambi komthethwandaba. Njalo kutshengisela ukuthi singakhangela ukuthi abanye bathi abancitshwe abahlanganisela ujob sikhala lo Hopewell Chingono, kusho ukuthi uhulumende kapresident nangakho ufuna ukuthi abantu bebonane ngamehlo alokusola ukuthi hhayi indaba lo yephiwe abanye yenqitshiwe
ukuthi enye ingcithi ecubanga ezombusazwe umnumzana Mathi usithole uthi ukuphathwa kwaleli cala kuyasolisa
udaba lokuphiwa kwebheyili kukafatsayi mayere abanye abanjengabosikhala loshingono bencishwa njengozulu thina kusiphathe kahle sifuna ngazathi kubele ukungathathi khona lapho okwenziwe yi-state singazi ukuthi kumbe ubaba kamayere lo osebenzela khona ngale uzamtiye kumbe nguye oyenza ukuthi ukhulumele ukuze aphume yini umayere kumbe isteshi eyenzileyo ukuthi aphume laba abanye abakhona ngale ejele bayenza icala elifana naye lo mayere
lokhu kuza ngemva kokuba intethele zindaba wophe ushingono lo mmeli uzengeza kwes ongumsekeli kamgcinisayo emdc alliance umnumzana Jobsikhala venyuswe ithuba lokuhlawula isibambiso sedale bona belecala elifana lelikamayere kusenjalo umabhalane omkhulu kumansipala weHarare umnumzana Usaya Chisango uzaphindile emthethandaba kusasa etoniswa idaba lwakhe lokufuna ukuphazamisa uphenyo lokusuzisa icala lakhe lokuxotha isisebenzi sekhansili efuna ukuvala udaba lwenkohlakalo ekuthengiseni kwezitanda zokwakhela izindlu kolunjalo udaba olusemthethandaba umeya wedolobho leHarare umnumzana Jacob Mafume kasaphumelelanga ukuza edale namhlanje ngemva kokuba amagqwetha akhe ethe ukucatshangelwa ukuba engabe sele COVID-19 ngemva kokuba ehlangane labathathu abafunyane belegcikwane ejele asebebulewe isifo lesi ngakho-ke uhlezi ngekhaya eyedwa ku-isolation udaba lwakhe luzaphindeka emthethwandaba mhlaka 23 Nhlolanja ngimele i-Studio 7 News eHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kuyanyakazela abezomvikela esikolweni semelika eWashington DC ngesikhathi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats ukuba ngumongameli omutsha walelo lizwe ngemva kokunqoba umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans ukukhetha olwenziwe ngolwezi nyakeni. Ababona ngezomvikela bathi abalandeli bakamongameli Trump abahlomileyo balakho ukuhlasela idale le-Congress lapho kugcotshwa umnumzana Biden ngolwesithathu mhlaka 20 kuyona le nyanga. UGish Dube usethulela lolu daba.
Ugcwele ibutho le-National Guard phandle kwedala le-Congress emahofisini amaningi kahulumende endaweni ezigaqekileyo njalo kufakwa ucingo oluphoswe luvale ngci isakhiwo se-Capitol esahlaselwa mhlaka 6 Zibandlela ngabalandeli bakatrump abesithi kumele kumiswe ukuhlolisiswa kwama-electoral votes. Abantu laba bangena ngenkani kuleyo ndawo lapho bebesithi bafuna ukuthwalisa nzima amalunga edala le-House of Representatives lawe-Senate ikakhulu abakubandla lama-Democrats lalabo abangasekeli uTrump olokhu esithi ukhetho lekuba ngumnumzana Biden labanye bakhe. Akulabufakazi obuveza ukuba ukhetho kalwenziwanga ngemfanelo. Ibutho ligcine njalo i-White House, i-National Monument lezinye izakhiwo ezabelweni eziningi okuthiwa zingahlaselwa ngabalandeli bakatrump abakungafuni ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ukugcwala kolutho kwenza engani sokulempi yomvukela kwelemelika. Amapholisa ensida awe-Federal Bureau of Investigations kumbe FBI adinga ngamehlo abomvu abalakho ukwenza udlakela lalabo abangena ngenkani e-Congress. Umnumzana uKane Ndlovu olandela ezombusazwe uthi kuyasinda okwenzakala eMelika.
Besisithi singahlukuluzwa e-Afrika sibile lapha esiripota khona. Angikwazi ukuthi lokhu kuzacitshwa njani ngoba namhlanje abantu ama-leaders e-Afrika angavumi ukusuka embusweni asezithaya amaphiko bethi sesifanana sizabona ukuthi laba bantu bazacebela nga. Kambe nxa kungasela democracy e-America kuthi ukuthi uBritain bazalandela.
UNdlovu uthi abantu abaningi kade bephephela kule Melika isikhathi sonke
ngemva kwezimpi kube lobuyanga obesabekayo e-Africa but i-America ingenile ngoncedo langokuncedisa i-correct ama-leaders kubo-Somalia nakunye amazwe lapha ade kuhlukuluzwa khona abantu ngendlela emangalisayo sike saba la i-America khona ngayo. Kusobala-ke ukuthi amazwe e-Africa sezazenzela intando yawo ngoba nxa bazathi bathi bayakhuluma abantu base-America bazabatshela ukuthi hayi bangulana meveni likhangele okwethu okwena likuboni na.
Osekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi abantu bakwele Melika sokumele babhekane lokwenzakala elizweni labo hathi kuzwekazi le-Afrika.
Asibonga khonoko ukuthi sekuvelile ukuthi iMelika nayo inazo inkinga ezifana nesinazo thina e-Afrika ikakhulu nemazwe afana nakithi eZimbabwe sinenkinga zethu. Yothi sicela-ke iMelika ithi iconcentrate kweza kweyayo inkinga ihlukane namazwe amanye nathi sibone okwethu singabantu abamnyama ngono kakhulu isizodwa bengekho abantu bamhlophe.
Umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu-PF uyakusola kakhulu okwenziwa nguTrump.
Ngabe nje indoda leyo iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi, yikho kwenziwana ilizwe lisukume lime, besokusiba nempumela yomkonomi. Kodwa into engiyaziyo nge-America, ngiyakwazi ubana abasoze bakuvume konke kokwana. Impethela yikuthi ona uzagcina sehlezi phansi, uzagcina siyangekile, i-democracy iza prevaila.
Loba kulokuxokozela eMelika, uBiden ukhangelelwe ukuba uzaxoxwa ngolwesithathu kulabantu abalutshwane kakhulu phandle kwedala le-Congress ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kanye nesimo esibi sezomvikela. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba uzafungiswa ngu-Justice Sonia Sotomayor. UBiden uzahanjiswa e-White House lapho uTrump akhangelelwe ukuba uzasuka ekuseni elubhekise emzini wakhe eFlorida. Kasuze ehambe emcimbini wokugcoba uBiden. Kodwa umsekeli wakhe uMnumzana Mike Pence uthi uza kuyabona uBiden lonkosikazi Harris begcotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 elizweni. Lamalungiselelo okugcotshwa kukaMnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli omutsha wele Melika. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngena ukuba umkhokheli wamalunga edale laphezulu lephalamende kwele Melika ele Senate, uDemocratic Senate Majority Leader Chuck Schumer ukhuthaza abanye bakhe baleli dale abebandla eliphikisayo elama-Republicans ukuthi basebenzelane ndawonye labo ekusekeleni abakhethwe ngumongameli osemele ukugcotshwa uPresident-elect Joe Biden ukuba ngamalunga edale lakhe labaphathintambo ele cabinet. Le nkuthazo iphume emhlanganweni awenze le ntathelo zindaba izolo ntambama. Lokhu kwenzakala njalo ngasikhathi sinye namhlanje ele Melika linonza usuku lokuzalwa kowayelwela amalungelo abensundu uMnumzana Martin Luther King Jr. Leli langa linanzwa njengekhefu ngomvulo wesibili wenyanga kaZibandlela eMelika minyaka yonke. Inkokheli yenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization WHO ithi amazwe omhlaba abhekane lengozi enkulu kwezempilakahle nxa amazwe athuthukileyo engaqhubekela phambili evunyelwa ukuthenga imithi yonke elungisa ijekiseni lokuvikela igciwane le-coronavirus ele-COVID-19 vaccine. Ngesikhathi kushiwa phandle amazwe asathuthukayo angelayo leyo mali yokuthenga umuthi lo. Odokotela abasebenzela kwele Sudan babika ukubana kubulewe abantu abedlula ama-92 kulelo lizwe phakathi kwensuku ezimbili ezedluleyo empini yomndeni eqhubeka esigabeni se-Darfur. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili kuphela ivuyo lebutho lomanyana wamazwe ehlukeneyo liphume kulelo lizwe ibiwa isiphelile limpi yomndeni.
amakampani emingcwabo asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlelo ama-burial society kumbe babe ngamalunga enhlelo zokungcwatshwa ngamakampani la ama-funeral policies njengoba ubhubhano lwe-coronavirus solukhwaza ngolaka lonyaka ukwedlula nyakenye. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg wele South Africa.
Amankampani ancedisa uzulu ngezemingcwabo athi liyakhwela inani labezimbabwe ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus ikakhulu ngalesi sikhathi ele-South Africa selihlaselwa lihlandla lesibili lalo mkhuhlane. Umqondisi wenkampani yesisonke funeral services umnumzana David Mlilo uthi indlela izidumbu ezigcwele ngayo emakhazeni iyasabisa.
Asizange sadibana ne-case ye-COVID. But since kungene i-second wave, sokungama-COVID after COVID. Ama-mortuaries aflooded awe-government. Imizimba igcwele. Laba bantu abayiwo abashiywe isihlobo, abasenawo amandla, abasenawo ama-resources, ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Tholi sokushona abantu 3, 4, 5, 6 ngamndeni munye since i-COVID iqalile. So imali yokuthi basize bathathe izihlobo lezi bayozilondolozele emakhaya ayisekho.
Ngakwelinye icele umqondisi wenkampani yeDau Funeral Services umnumzana Limkani Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi iningi lentsha esebenza eMzansi ilungiselele lakusasa hathi ukugcina ugogo labokhulu ekhaya sebethengisa inkukhu ukuze isidumbu size ekhaya.
Into kakhulu kulezi zinkonzo esiba nazo ezemingcwabo makuyukuthi umzimba uyahamba emakhaya sikhuthaza intsha ngoba intsha esikhathini sanamhlanje yibo abafa kakhulu lana eGoli beyongcwatshwa ngogogo emakhaya. Siyabakhuthaza ukuthi mabathathe ama-burial society mabathathe ama-policies kuwo wonke ama-undertaker akukhethelekile ukuba uthele down umthetho kuwo as long as une-policy uyakwazi ukuba ungcwatshwe ngesizotho awunakuhlupha isekile.
Nobanje uhulumende engakucacisa ukuthi bangaki abakwamanye amazwe ababulawa i-COVID-19 nabomakhampani ezimva bathi ziningi izidumbu zababulewe yilo mkhuhlane abazithwalela ekhaya maziko wonke. Umnumzana Simanda uthi kugcina usiba lusizi uthole sokuthatha amaviki izihlobo zilokhu zidinga imali yokuthi umzimba kamufi usiwe ekhaya. Kusenjalo saphethe isikhundla someli weZimbabwe kule South Africa umnumzana Martin Makururu uthi lobanje ningcwele ivaliwe kuzulu makhaza eSouth Africa leZimbabwe izidumbu zinelungelo lokuphuma.
So if someone is a relative who is passed on in South Africa and wants to accompany the body,
labo abafuna ukuyangcwaba izihlobo zabo ekhaya bavunyelwa ukuphuma kwele South Africa bephelekezela isidumbu.
They can drive behind the car, they can drive in front of the car, or they can go ahead of the funeral. Yes.
Selokhu kuqala ihlandla lesibili lomkhuhlane we-COVID-19 kule South Africa, inani labafayo likhwela ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okwakhathesi sebesedlula izinkulungwane ezingama-37,000 over 37,000 asebebulewe i-coronavirus kwele South Africa. Asebehlaselwe bona bedlula isigidi lezinkulungwane ezingama-300,000 over 1.3 million. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Wezemidlalo abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bathi lisasekhona ithuba elokuba iqembu lama-Warriors lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano we-African Nations Championship lanxa linqotshwe ngele Cameroon emdlalweni walo wakuqala owesibaya sikagroup A. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqeqeshi yeqembu lethu uKhumbulizwe Fesi uthi umdlalo wakuqala ubuvele unzima kuqembu leZimbabwe njengoba belidlala leqembu elimela ilizwe okuyileli liqoqela umncintiswano we-CHAN.
Ngifuna ukuthi sidlala lama-host laze ngiphinde ngikhangele ukuthi sesilo mnyaka singadlali ibhora local la abafana abadlale kuhle kakhulu. Umdlalo waqala lwana ube ngumdlalo ukuthi lawo babone amaphutha akhona lapho bafanele khona balungisise khona. So that you have a chance for a corner, the Lama Yamakan, the Zala, Yama Zala, Long Wana Kwamimon, and Sugan Zama, the road has covered the sea pan, the low Usuki, Domizada, so touching the Tomizada, the Sons of the Corner, she was with the Pandit, the Lenin Zalo, and John Wanawa.
umsekeli kamqeqeshi weqembu lamankazana asakhulayo amela ilizwe leZimbabwe umdlalo onenguqu ubogandebele uthi yena amaqembu phose wonke aphatheka kumncintiswano weChina sesimeni esifanayo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ophazamise amalungiselelo.
Ithimu yelizwe ilamathuba okuphumelela ngoba nanzelela ukuthi wonke amaqembu aku-China tournament wonke angathi alungiselelanga ngokwanele. So kuyingumdlalo ngobungqwele babaqeqeshi ukuthi nguphi ngempela ongakhona ukudlala kuhle ekhulume kuhle labafana bakhe ukuthi belethe impumelelo yefanekeleyo.
Iqembu leZimbabwe lisemsileni wengalane yesibaya sikagroup A ngemva kokunqotshwa nge-1-0 iqembu leCameroon lona elihlezi esiqongweni lile miklomelo emithathu. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala leBurkina Faso lona elisezimeni esifana leseZimbabwe njengoba linqotshwe nge-1-0 Mali emdlalweni walo wakuqala. Iqembu leCameroon lona lizadibana lile Mali komunye umdlalo wesibaya sikagroup A ngolwesithathu ntambama. Ngimele iTV7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kehlukane esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ingcwethi kwezempilakahle zigcizelela ukuthi abantu beqhubeke belandela iziqondiso zokwenqabela i-coronavirus ngesikhathi inani labatholakala beligcikwane leli liqonga. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.